uMnumzana Dumisani Nkomo, ingcweti kwezombusazwe, uthi belubalulekile ukhetho lukamongameli lweMelika obekungqikilana uMongameli Donald Trump lowayengumsekeli kamongameli uMnumzana Joseph Biden.
Yenxa sikhangela ukhetho lweAmerica, kuyacaca sibili ukubana ukhetho lolu lenja ngendlela efaneleyo ngoba lo mongameli wangakhona uDonald Trump nguye okhona naye ukubana ukhetho aluhambi kodwa lokutshengisela ukubana lalabo abalamandla abenelisi ukuthi bemanipulate ukhetho. So ngokubona kwami khona lokhu ukuthi abantu bayenisa ukuthi bechothoze ukubana ukhetho luhamba njani, njalo lokuthi yena lo ongumongameli laye ubona zani uyaqilwa kutshengisela ukuthi hayi ukhetho labo luseduze lokuba lukhetho oluhle sibili.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, othi ukukhonona kukaTrump kukhomba ukuthi kalawo amandla phezu kwempumela yokhetho.
Bona ngazathi ukhetho lweMelika lungabe lukhululekile ngoba konke kuyabalwa, konke kwenziwa ngceke. Lo ngabe sekhala ode ngumongameli esithi akungana kuhambanga kahle, mbona ngazathi akakho honest ngoba kunzima ukuthi kuthiwe umuntu ongiyo obambe i-state machinery izinto kazihambi kahle. Siyazi i-America lilizwe elikhululekileyo, amboni ukuthi bangamtshontshela ukhetho. Mbona ngazathi yena kakhulu usuke wabalekelana lokukhangelelwe ngamavota.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, uthi ukhetho lolu belubalulekile ngoba akulambiko yodlame ukubotshwa kwentatheli izindaba lokunye.
Akulamuntu othwele amasotsha esiye esitrithini ethusele abantu ukuthi hambani levotela mina. Akulamuntu obotshiweyo ukuthi ukhuphe umbiko ongahambelani le government ye-America. Konke ku-free, ku-democratic. Yikho siyakubonga ukuthi abantu be-America lokhu bele democracy naleyo.
Kulabanye abasola indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo besithi akucace okwenzakala kweleMelika. Omunye wabachothoza ukhetho lolu ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF.
Sigithi thina lapha e-Africa kuyindaba enhle kakhulu ngoba sebekubona ukuthi khona ukwenza ama-elections ayisikho bona ngendlela ababekukhangelela khona. Thina senza ama-elections ethu aze abe ngcono kulalokho bona abakukhulumayo. Ungakunazelela khathesi bayatsho bayithuselana bayathethisana bakhuluma izinto eziningi kakhulu. So ngezinye indlela sobe yisifundo umhlaba wonke ukuthi America kade izenza i-captain ye-democracy ilamanga. Ubuqile abakutsho ukuthi kwenzakala sesibubona bukhona ngale kubo elizwe labo lase-America.
Omunye njalo obambe wangaphansi ngumnumzana Ronald Hungwe ohlala koBulawayo.
Kodwa sesibuye sikubone njalo ukuthi uDonald Trump ufuna ukuchallenja, uyachallenja ama-results lawa asephumile. Kuyasimangalisa lokhu ukuthi kambe nxa kungenzeka into enjani e-America esibathembileyo thina sebesithi kuhambe njani kithi. Sikhangele ukuthi besithe i-example kungabi lokudlwangudlwangu njalo abantu be-accept ama-results abephumile.
UTrump ukhonona ngempumela yokhetho lolu esithi bamqilile, kodwa ababona ngezokhetho bathi uTrump uhlaba umkhosi ngenxa yokuthi ubengakhangelelanga ukuthi enganqotshwa nguBiden. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.